Kulumuga anti kwa mfundo na kuna kumesula idola eye tine Zimbabwe idola isifane siyisebenzise ngoba umnotho welizwe kawukhuliswa imali yangaphandle ngoba intengo yakhona inhlawulo yakhona iyadula ama costings enziwa nge-US dollar ayashupha ukwakha ilizwe nxa kumesula kanti ancho ama medicals eMozambique amapula eBotswana lama kwacha eZambia ayasebenza ngahambela lezisebenzi zakhe ayeZambia aqeda amaviki amabili efunda i-monetary policy yokuthi iqinisa njani imali yekhaya i-local currency. He doesn't amakhe wathi don't invent the wheel engabe eselungisa ivile elitsha kanti kuselala ingqondo zona ezokuthi kabafundi antsho kuthiwa khona inyaka ifundwa kwaba phambili mfowethu.
Kodwa-ke mpo nxa yena lokhu ezithi hhayi kuyabe likhona idola kutshona kodwa wena njengosibile umuntu oyingcwethi kwezomnotho
kusho ukuthi imali abayizuzayo eyalapha amabhonzi yalamadola eZimbabwe bayisebenzisa ubugwelegwele bokuthi buthenga i-US dollar. I-US dollar yiyo imali abayizuzayo nxa abangani bakhe bethengisa impahla ezimbiwayo igolide lamadiamond beyayikhipha ngaphandle kwelizwe ngoba bahle babhadalwa ngamadola bagcine khona le nxa kungela dola elisebenza lapha i-local currency kuyabe sekusithukuthi amatsotsi bafanele bathenge imali emabhenki kumbe e-reserve bank kwenzela ukuthi babhadale ama-exports abo babhadalwa ama-exports. Yikho ngibona ngathi mina umthuli Ncube labangani bakhe laba sebebona ukuthi idola yilo elibanothisayo ngoba akuhluphi ukulungisa imali ekhaya ngoba amazwe wonke aphumeleleyo aphumelela ngemali eyekhaya yomdeni yemzini wethu.
So yikho sithi vele idola lihlale likhona
kanti lihlale likhona ngoba kuyafika isikhathi sokuthi liza kwehlulwa khathesi liku 22,000 liyagcina selingabi seliku 50,000 liyagcina sedinda amanye amaphepha amakhulu ama $1,000 ama $2,000 ama $10,000 sesiphindela kuleyani isizwe isuku zikagideon gono leziyana gabahlali phansi bona bazitshaya abantu abakwazi konke gabakwazi konke abahambe eZambia bayefunda ukuthi fanele i-monetary policy isebenza kanjani yokuqinisa imali yomdeni.